Ezihamba phambili lamhlanje kungolwesihlanu mhlaka 1 ngoNhlangula 2018. Owayebaleke elizweni ngesikhathi kugenqulwa umbuso kaMgabe umnumzana Sevia kaSukuwere ubotshiwe wamiswa emthethwandaba namuhla esetheswa icala lokufohla umngcele ngokungekho emthethweni. UkaSukuwere ukhululwe ngemva kokuhlawuliswa i-$300 yesibambiso i-bail. Umanyano we-MDC Alliance usucotoze umongameli Emmerson Mnangagwa ngokumemezela ilanga lokhetho kungakalungisiswa konke okuhluphayo okungenqabela ukhetho olukhululekileyo. Abasekeli be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kobulawayo babuthene emabuthweni becothoza inkokheli yabo ngokubakhethela abantu abangabafuniyo abazabamela kukhetho. Kuhlelo lokuzithokozisa olwe Woza Friday silomhlabeleli wengoma zokholo uSibanjana Junior ehamba leqembu lakhe le-impi yosindiso bephethe idlalate labo elitsha. Ku-Livestock usikhangela imikhankaso yamabandla ezombusazwe achiyeneyo edinga usekelo ngaphambilini kokhetho oluza kwenziwa mhlaka 30 ngoNtulikazi. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lwethu lisithumele iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kuStudio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave.